Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 3 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umongameli emasoni Mnangagwa uthi izigebenga ezintshontsha zihlomile kanye lababulala abantu befuna izitho zokwenza imithi kumele baphathwe ngumthetho ngesandla esilukhuni. Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi amapolisa kumele aphenye ngokuphangisa udaba lokuthunjwa kwelunga lebandla lakhe, uMore Blessing Ali. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, uthi uZulu welizwe lakhe kumele abambe iqhaza aqede udubo lokubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli emasoni Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwamacala ezigebengu ezintshontsha zihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zokwenza imithi. UMnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Godfrey Chanakira eHeroes Acre izolo. Ukhuthaze ababona ngokugcinwa komthetho ukuthi balwisane lalimikhuba kabanzi njalo bathethe amacala aloluhlobo ngokuphangisa ukuze izephulamthetho zivalelwe. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sobubhahile kakhulu eZimbabwe. Amapolisa lamasotsha lawo alesandla kulokhu, nanku akhona asebotshiwe afunyanwa elecala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association uMnumzana Thembelani Dube.
Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo lezinyangeni ezithe zadlula besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini atshiyetshiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwele izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane ababelakho ezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza kona lomnyaka baningi abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezishiyashiyeneyo ngizo lezi zikliwe. Ngakho ke nxa umongameli welizwe ezethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho uyinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kade zizileta sezizafika ehofisini eyiyo ephezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli ezethe wethula amazwi anjalo amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinisa isandla badingwe labo bantu bangabanjwa-ke kuqiniswa isandla nxa sokusethuliza igwebo. Umuntu singambona namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela kholokana kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho-ke ngamongameli sethule lawo mazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla, isandla kasiqine. Abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Kobulawayo kulezi nsuku zimi njani izehlakalo zobugebengu?
Kobulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula endala bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalile emanyuziphepheni obenzakeleyo ngangaphambanisi lapha emganweni lapho kulojaha ochiye ehlukuluze mbe singathi ubulele untombazana wakhe kuze kwabonakala ke abantwana sebeboniwe abayilibhotabhota endlini lapha yilelizekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethizwe ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu izinyoni zone ezizinyamazana ziyabika ukuthize kungakho ke abantu bakunanzela ukuthi kungabe kulento laphana ngoba mawa baya ajayela ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona ekumbe kunuke okunuka khona igazi asondela so ikho ke kuze kwabadonsela ukuthi bagcine bevulile lapho bafika kuntombazana lo ukuthi sokulesikhathi wabula lijaha lakhe ke lamchiya khona lapho limguvuzele ngengubo yibo kudlwa ngudlwa ngesilabo kobulawayo abantu bayabulawa abantu bangenelwe ezindlini bathathelwe lokhu lalokhuyana so kunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kachana sigcineke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulo mama khona odwa dojo laphana eKevin ngabantu abangama abasifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la ebekhanya befuna ukubamcuyacuya lokho abamcuya khona kodwa ke akasambulalanga ngoba uyathi ukuthi wayechayisa emsebenzini ke bagcina bemphosele khona le emgwaqweni le esuka khona eKelvin lapho eKelvin empophoma lapho so ngokunye ke ukuganga okukhona khonokho abantu abayebekuveza emphakathini
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umholi we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi kumele amapolisa aphenye udaba lokuthunjwa komsekeli webandla lakhe, uMo Blessing Ali ngokuphangisa kungelahlangothi aluthathayo. UChamisa wethule amazwi la enkundleni ye-Twitter izolo. Umo Blessing ufikisa amalanga alichumi ethunjiwe namuhla kungaziwa ukuthi ungapi lokuthi uyaphila na. I-CCC ithi wathunjwa ngumsekeli we-ZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Kodwa amapolisa athi lanxa ekuvuma ukuthi umsolwa nguJamba ayakulandula ukuthi lolu daba lulokwenza lezombusaswe. Sixoxelo umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Konke lokhu kutshengisa ukuthi sesibuyela emuva khonaphana okwathiwa khona ngumgabe izanu vele ingabona sithwaliswa nzima ngamanye amaphathi babuyela ekudlame uMo Blessing ethe inkazana esebenzela umhlangano engabuyela emuva. Bonke lokukhulisa ukuthi ama elections azaba azikakhulu ngoba umnagwa labafowabo ngabacuphi babo ukuthi bonke abantu sebelandela uBaba uChamisa lebandla lakhe iSizwe Coalition for Change bafuna ukuthi kungaba lodlame babe sebemisa ama election sebesithi is ungovernable babe sebebusa ngepresidential powers act ezamisa ama elections for 7 years. Siyakwazi uBaba uMnangagwa labo babo omonzora labanye abafundisi bathi ama election kakeme iminyaka engi-7. So into abazama ukuyifeza ukuthi kungaba legazi kube lodlame abantu uma sebebuyela emuva bathi ama election semisiwe babuse 7 years kungala ama election bafuna i-dictatorship bafuna i-one party state. Ngalokho thina labantu bonke beZimbabwe sithi inkomo ingazalwa umuntu ngoba sifuna ukulandela i-constitution abantu bazikhethele abathungameli babo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Asike sithini thina sinike amapolisa ithuba lokuthi baphenye kuhle uZulu abancedise alethe ubufakazi obugcweleyo njalo obuqondileyo bungela ukuthi buyeleleka kuliphi icele lezombusazwe. Kungangeni ezombusazwe lapha kuqala akuqale kudingwe ukuthi kwenzakalani umuntu lo wanyamalaliswa yini kuyini okwenza kalayo la khona okukhulunywayo ukuthi omunye wakhe wayethandana laye wasuka wenzakala ukuthi kwamapolisa ngendlela akubeka ngayo ukuthi wayesilwa. Kusho ukuthi ngezinye indlela asinikele amapolisa ithuba eligcweleyo ukuthi baphenye kuhle bephumele empumela eqondileyo andubana abazombangazwe lawo bawo bangene bakhulume abathanda ukuthi bakukhulume kodwa sikubonile phela sesikufundile ukuthi izinto eziningi lezi singazithatha nje sisihle sigijime ngazo sikhulume okungayisiko basitshengisile Olinda Masarira Olinda Masarira bakhulumile ukuthi izolo lokhu bona babesetshenziswa besenza izinto ezingayisizo bakhulumile even Reverend Sibanda kafihli Reverend Angleton Sibanda uyakhuluma la ukuthi kulabanye ababethathwa izolo lokhu besetshenziswa ukuthi abakhulume lokhu lalokhu 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 injongo kuyikungcolisa uhulumende uhulumende wezanu PF ngezi indlela kuyabe kusenzwa yi-opposition isebenza lesinye isandla sangaphandle besenza imisebenzi naleyo ukuthi kuthiwe khona uhulumende lowo uyanyamalalisa abantu uhulumende lowo uyenzani konke khonakwana kusenziwa ngokunjalo kathesike asithini thina amapholisa ayenziwe umsebenzi njengaloko kuvele umsebenzi omele uyenziwe umele uyenziwe ngamapholisa ukuthi kubonakale ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo ngo-blessings ali okungaba yingcazelo eqondileyo njalo kumele atholakale ephila kumbe efile kumele atholakale blessings ali
umnumzana belief kaule ngowebandla lezano PF ingatsha zikahulumende ezithiyeneyo namuhla zizaquba umhlangano wokucubungula uhlelo lokwakhiwa kwedamu legwayishangani lona elikhangelelwe ukulethela izigaba zemathebelelendi amanzi eneleyo kodwa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele uhulumende aqale alungise udaba lokuthi uzahlawula njani abantu abazadudulwa emizini yabo ebhinga abasendleleni yaleli damu kulandelwa isisekelo sombuso welizwe kanye lemithetho ye-United Nations. Inhlanganiso yamathebeleland Human Rights Institute yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilichumi lasithupha ezemaswingo ezemanikaland emathebeleland lasemashonaland zalobela uhulumende zimxwayisa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Sikuchoyo ukuthi idamu leli lizaba leyimpumela ethile engangayinandi elikududulwa kamizizela ubindi edinga zisuswa emizini yabo ngenxa yamazi azagcina ebagalulisa. Okwakhathesi indlela lokho kukhanya ukufuna ukwenzakala ngayo ayilandeli imigomo eyabekwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke United Nations lemigomo eyabekwa yinhlanganiso yeabungeni okuthiwa yiKampala Convention iZimbabwe eyakusayinayo yakuvuma ukuthi izakulandela. Ayilandeli njalo lemithetho yelizwe leZimbabwe ekhona kusisekelo sombuso neminye imithetho enjengekuthiwa yipolisi ye-human settlements. Ngakho thina esikucelayo yikuthi phezu kwengxoxo yonke amaministi abazabalayo ababe le ngxoxo yokuthi kwenziwe ipolisi kumbe i-framework ekhangele ukuthi abantu abadudulwayo bazabhadalwa njani kuzaba njani lokulungisiswa futhi lapho bedudulwa ngoba i-human settlements policy ithi yona akula muntu okumele adudule eZimbabwe wena le i-framework ingakaze ina okwakhathesi kuthule ngayo sithi kabase bagijime phelile khona masina sibone lababili ubimbi bedudulwa usetshenziswa yona.
Kodwa ukhona umfutho eseliwufakile kuhulumende selake laxoxisana la yini kumbe lamthumela imbiko enjalo?
Sesike saxoxisana lohulumende sinto sesezamthumela imbiko ngoba kunyanga ezimbili eziphelileyo sihlangene sizinhlanganiso ezingu-16 ezisuka kwindawo ezithiyeneyo zelizwe leZimbabwe okugoqela imathebeleland imidlands nendawo imanikaland maswingo nendawo zemashonaland sizinhlanganiso ezisebenza ezabelweni khanyele yona lindaba yokududulwa kwabantu ngenxa yentuthuko saphuma lalokhu esithi yi-policy submission paper okulemibono ebesiyisa kuhulumende sasibanyusile-ke abeziphathamandla ze-local government ukuthi babe khona kokuvala ukubuya kodwa esakwenzayo ukuthi lolo gwalo saluthatha salunika ama-independent commissions yalitho ugoqela i-human rights commission i-peace and reconciliation commission ne-media ne-gender commission saqeda lapho futhi yalunika amanemba eParliament athile nezinye zezinduna. Sasuka lapho sahamba eHarare, salichiya emahofisini kaHulumende eHarare. Basayini ukuthi silichiye lomgwalo baluthonile. So siya kusho ukuthi lesiqiniselo sokuthi bayakwazi ngomgwalo salichiya kimi.
Kodwa uhlelo lolo lwegwayi Shangani Dam libona luphumelela njalo luletha inzuzo enhle phela ebantwini.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebelele and Human Rights Institute. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi umongameli yeMasoni Mnangagwa uzakhetha ukomanda webutho leZimbabwe umnumzana Philip Valerio Spanda ukuba ngomunye wabasekeli bakhe. Linkundla ithi ngokubika kwake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo, uSpanda uzathatha isikhundla esatshiywa ngumnumzana Kembo Mohadi. Inyos Day yona ibika ukuba owake waba ngumphathintambo kuhulumende kaMgabe umnumzana Walter Musembi uthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho luka-2023. Kodwa uthi udubo ikuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa akalaso isibindi esasilomuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7, mini gama nguMahubo Mahlaba, ngilapha eJohannesburg eSouth Africa. Ngibingelela labalaleli benu bonke, kodwa ngilesikhalazo ukuthi ama voice note kaliwabali libala abanye. Ngikhulumile lapha kuthanga ukuthi indaba kaMnumzana Believe Gawuleleyi eyokuthi indaba kaItayitsamala kayiyekelwe ngoba indaba endala. Uchoni ngaleyo nkulumo yakhe, ngamanye amazwi utsho ukuthi indaba ezindala zingabe zisakhulunywa, abantu bakithi baphela lakhona phanetshilotshela bahlezi khona bebulawa yizanu wena leyi ekhona endala umnankakhwa ekuzanu labo tshiwo ngabe kuzanu. Uthi zingakhulunywa na ngoba zindala zabulawa kuseselomgabe na babulawa kuseselomgabe labo bantu? Ngicela ngene emoyeni lowo muntu uGawule mphendulane laye.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, salibonani mbulisana amaZimbabweni wonke asekhaya, mbulisa ngaphandle kwelizwe amaZimbabweni zonke. Ngizafuna ukuqala mphendulele uBhuti othi lizweni lamashona izana uBhuti ayisifakanga esihlalweni umgabe kwayena wayengusecretary weparty wayesazi information yelizwe umgabe wathengisa ilizwe uBhuti. So ukuthi sikhomba imini ukuthi waphiwa ngobani ilizwe, kuzaphinda kuxake futhi lokho kuyinto. So umgabe lelizwalithengisa yena ukuzafumane leyana isihlalo lesiya kuze kungene izalo. That's why uyabona kwafuthe ngogara at the first point. Uyabona uTongogara wafela ukuthi umgabe ukuze akwazi umgabe ahlale esihlalweni. Into yabulalisa uTongogara yiyo leyo yokuqala ma ungazi ke wena. Two, ingalandisa okuningi othina mani bafile bangamashona bebekuzapho bebengama-president ezapho bonke labo babona khona bawulo William Sarura obani maningi amashona engakubalela wona ade phethe izapho kodwa athule because akasakwazi ukuvula umlomo because bazi ngabezapho. So umgabe ke yena Bhuti ayilizwa lilahla yena walithekisa lo mangwandangwanda yena simazi ukuthi weye kuphi ke yena leso sikhathi umgabe siyamazi weye ngusecretary weparty. So asibambaneni la mashona silungise nini ilizwe leli singathi amashona kanjani. Yes of course amashona maningi, amashona asiwamashona wonke athengisa ilizwe.
Sanibonani basakazi bethu abahle, sanibonani lobingelelayo uKelvin Mhlanga ngilana eGoli ngokwamatoho kodwa ekhaya ngibuya eSanitsini noma ungathi eTshelanyembe. Ngizothanda nje ukukhuthaza nje abafowethu esinabo la eSouth Africa nanentsha yonke nje ekhona ezweni lakithi eZimbabwe ukuthi bafowethu njengoba kuza ukhetho kanje asisukumeni ngobuningi bethu, sambeni sovotela iphathi esiyibonayo ukuthi inekusasaza. Simuseni nje ukuthi lokho esikhuluma nje kuma-social media siqedelana amadata ngento engekho. Asisukumeni sobhalisele ukuvota abafowethu, sivoteleni iphathi esiyibonayo ukuthi iphathi enekusasa le. Ngokukhuluma nje ngomlomo angeke usize ndawo. Inkinga yeZimbabwe siyayazi sonke, njengoba sigcwele amazwe kanjena, sigcwele sizinhlakanhlaka, size sifile emazweni kungenxa yeZANU-PF. Bafowethu asivoteleni i-CCC, asivoteleni i-CCC. Inkinga yeZimbabwe yiZANU-PF, inkinga yeZimbabwe akulona ishona, inkinga yeZimbabwe yiZANU-PF. Asimuseni nje ukuthi siloko sigceka amashona sidagcwele endaweni zakithi. Kwasha kwacima kwathini kwathi maNdebele nike naye yini nini eHarare nabona ukuthi bazongixosha yini mani yohlala khona. Ayikho yonke lento lena. Asimuseni nje kufuna ukuqhatha isizwe siloko sithi siyadivide ilizwe senzani. Akuyona into engasisandawo le. Asivoteleni iparty esibonayo ukuthi iparty ezosebenza.
Nani basakazi be-Studio 7 ngiyokhuluma ngudewa from eTholotsho. Ngitike nje ngiphawule ngendaba yabantu bezani oGawule labochuma laba abahlale bephika yonke into embi ekhulunywayo eyenziwa yizani bayiphika oGawule. Uthe mayebuza ngendaba yokunyamalala kwa-Itai Dzamara wathi khona u-Itai Dzamara wanyamalala ngesikhathi sikamgaka engathi kuthiwa le iZANU-PF le e-new dispensation yabo le yona ayizenzi izinto ezinto. Iyazenza ngoba abantu basanyamalala namanje unyamalele lwesisi we-CCC u-Blessing, unyamalele lwasisi kodwa kuyo lo new dispensation. Kodwa izinto ezimbi ezenzeka phambilini bathi kwakunguhulumeni kamgaka, kwakuyi-government kamgaka bafanele baphendule. Kabaphendule kulo lahlekileyo ke manje ngoba ulahlekile othunjwe yimemba yabo futhi bona labo bahlala bephika ngoba sebenza ngathi ukuthiwa kumbe ngesikhathi sikamgaba umgaba wayebusa eyedwe ngalama cabinet ministers engalabacebisi bakhe. Ngicabanga ukuthi umgaba wayelaba abantu ababemcebisa, abanye abasesekhona even manje ebuholini bezanupief abasesekugovernment namanje kuloko kuqhubeka lezo zinto ezimbi. Kodwa uma kungekhulunywa ngento embi bethi kona yonke into embi yayigcina ngohulumende kamgaba. Asoqiniso babugawuleleke bale kukhohlisa abantu please. Siyacela ngabelekele sikukhohlisa iZANU-PF, siyakwazi ukuthi ingcolile, vumana ukuthi iqembu lento ingcolile noma ningabe linalisidla lisuta kodwa iZANU-PF ingcolile. Lokho siyakwazi, akuna muntu ongakwaziyo khona lokho ukuthi iZANU-PF ingcolile. Iyabulala, iyatshontsha, iyakhwabanisa yonke into.
Linjani Studio 7 tungamini inkomo khona ngapho eMelika? Hayi, sina siphilile ngapha eZimbabwe. Siyazivonga inhlelo zenu, zinhle kakhulu. Ngibonge uhlelo owalwenza lo Abednego Bhebhe lo Gawule. U-Abednego Bhebhe waphendula uGawule into enhle kakhulu. Wayedikwa nabantu abathatha izimali ebhenki ngamahuquluzi. Wathi indaba lingababuphi njengalokhu ipinga uthatha imali ebhenki kulama-details ukuthi ubani uthethe uhambe kanje kanje. Hayi, inkulumo yakhona ngayithanda kakhulu. Sike impendulo yakhe yayihle kakhulu ngoba uGawule uyazenzisa.
Sanibonani ku-Studio 7. Sanibonani ku-Studio 7. Mina nginxusane Mlotshwa from Entembeni eGwanda GB2. Bingelela umzali wami uNajothamo, bingelela abazali bami uNamanjo, bingelela umzali wami uNathemsane Mlotshwa. Studio 7 siyakhala, yebo sikhale, siyezwakala impela wonke umuntu uyakhala, kodwa inkinga into esibulala ekhaya asinama human rights. If singalwela amalungelo yonke into ingaba right, ngoba noma ungalunga kanjani akula ama-investors angeza lapho without besazi ukuthi akunama human rights, ngoba noma yinini bangagijima bayazi bayaxoshwa. So into esibulalayo sinama human rights. For i-government esiphetheyo hayi siyehlulekile, lokho akekho umuntu ongazi. Siyehluleka, sasuka ekhaya kusasengcono kodwa sikubona ukuthi ilizwe liyashabalala. Manje asiselazo siswala ukuthi ilizwe asisenalo. Nginxusane Mlotshwa se-South Africa eGoli.
Labo bekungaba abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ivika ukuba umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi amabutho akwele Russia aselawula indawo ye-Ukraine eyisilinganiso samachumi amabili ekhulwini i-20%. I-AP yona ithi uhulumende wama-Taliban kwele Afghanistan usesalisa uzulu ukulima isilimo esisetshenziswa ukukhiqiza izidakamizwa ezifana le-opium kanye le-heroin. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden wethule umbiko obalulekileyo izolo ekhuthaza uzulu waleli lizwe kanye lamalunga ephalamende ukuthi babambe iqhaza kuqedwe ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho osokubhahile kuleli lizwe. UBiden wethule amazwi la kulandela ukubulawa kwabantwana besikolo abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili ngombhobho eTexas ngeviki edluleyo. Kutange khona kulomsolwa odubule wabulala abantu abane abagoqela odokotela ababili kwesinye isibhedlela eTulsa esigabeni seOklahoma. UBiden uthe kumele iPhalamende yethule umthetho ovimba ukuthengiswa kwezikhali ezisetshenziswa empini eziyingozi kakhulu ama-assault weapons. Uthe nxa kusehlula lokho kumele iPhalamende ikweze iminyaka yomuntu ofunyelwa ukuthenga imbhobho enje isuka kwelitshumi lasishiyangalombili 18 isiya kwengamatshumi amabili lanye 21. Uthe njalo abathenga imbhobho kumele bacutshungulwe kabanzi ukuze kubonakale ukuthi balungele na ukuphatha izikhali. Phezu kwalokho uBiden uthe kumele kwesulwe umthetho ovimbela abantu ukubophisa amankampani alungisa imibhobho nxa izikhali zawo zithe zadala umonakalo. Nanka amazwi akhe.
We can't ban assault weapons as we should. We must at least raise the age to be able to purchase one to 21. Look, I know some folks will say 18-year-olds can serve in the military and fire those weapons. But that's with training and supervision by the best trained experts in the world. Don't tell me raising the age won't make a difference. Enough. We should repeal the liability shield that often protects gun manufacturers from being sued for the death and destruction caused by their weapons. They're the only industry in this country that has that kind of immunity. Imagine if the tobacco industry had been immune from being sued, where we'd be today. The gun industry's special protections are outrageous. It must end.
Lo ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden ekhuluma izolo. Nanzi ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izigebenga ezitshontsha zihlomile kanye lababulala abantu befuna izitho zokwenza imithi kumele baphathwe ngumthetho ngesandla esilukhuni. Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa kumele aphenye ngokuphangisa udaba lokuthunjwa kwelunga lebandla lakhe uMoblessing Ali. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzulu welizwe lakhe kumele abambe iqhaza aqede udubo lokubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.